ye amalungiselelo lokhetho sibone ngathi ahamba njengebandla le-PDP sibuye MDC Alliance sikhangelele ukuthi sathi kulesibili lesithathu sesiqedile du indaba ye-candidate selection kusukela kuma-parliament u-president senate proportional ukuze besifaka kuma-councillors i-ZEC ithi layo isilungiselele isiredi ukuthi yokhethwe kodwa-ke thina njengamabandla-ke aphikisayo sike-MDC Alliance siyi-PDP sithi thina sifuna ukuthi sihambe ndawonye le-ZEC nxa kuseyaprintwa ama-ballot papers sibe ndawonye sibekwazi ukuthi aprintwa kokuqala iphi company okwesibili kuzaprintwa amangaki kwenzela ukuthi nxa sisekhethweni sindawonye sisazi ukuthi ama-ballot papers lawa kusetshenzwe njani yikho esikukhangeleleyo
ye baba Tambo nangu uyakhuluma lapho baba Ndlovu akuqoqela isibili ngamafishane kona
sengibona okwamanje ukhangani amalungiselelo angani hamba kuhle emabandleni amaningi ungakhangela kubandla lele Alliance MDC Alliance amakhampani nabo mbona utshamisa ewenza kuhle if you look at iZANU-PF lakho kungani hayi bayawachaya kuhle amarali abo engathi mina lapho engathi ngiyasola mbijana angikwazi amanye amabandla babona njani yinto le singathi i-media coverage okwamanje mbona mina amabandla lawa ku-opposition akulo ngani yakhala ngokuthi abangatholi ithuba lokuthi bengene labo ku-national television labo i-ZBC bakhiphe bezenza amarali abo labo bekhuluma ukuthi yabo i-policy position yabo imi njani ngenhlelo ezitshiyeneyo okunye mbona ngani amalungiselelo ahamba kuhle kodwa engingakuzwayo uma kubabandla atshiyeneyo lawa engabe ngaphikisayo ngabe yilele elibusayo yikuthi izinto ezimqoka ebantwini bezimbabwe esifana lokuthi i-cash shortage ekhona manje bazayiqeda njani nxa benganqoba ukhetho lonalolo into ezinjengokuthi ama-pensioners wona azanelisa ukuthi aphile ngcono kanjani akula muntu ongani yawukhuluma khonokho into zempilakahle esingathi i-health sector sesiyibona isidilikile ezimbabwe into ezifana nokufunda kwabantwana ukuthi abantwana befunde bethi bangathola ama-degree akhona lawo benelisa ukuthola imisebenzi besebenze kakuhle kunokuthi becine besuka bonke abantwana besiya egoli besiya kuba ngu-waiter kumbe becine besiya kuba ngo-security guard angezwa umuntu ongani ukhuluma ngakho khonokho ukuthi yena uzabumba njani imisebenzi uzalungisa njani i-key infrastructure esingani esibhidlikile nokuthi bazaletha kanjani i-investment elizweni ukuze i-economy yethu iphakame angakuzwa kahle kuma-campaigns ayenziwayo kuko manje
ye sikubamba umlomo khonapho siye kubaba uNdlovu sibili uyakhuluma lapha ubaba uTambo ukuthi heyi akuzwakali ukuthi likhuluma ngani lindawo zonke nje kuphela umuntu uyahlahlahla akhuluma kufunayo akumphendule khonapho baba
thina siku-MDC Alliance sicacile sithi thina uhlupho olukhona ezimbabwe kathesi lubangelwa-ke sithi i-shortage ye-human resources kumbe ithi i-shortage ye-leadership ubukhokheli yibo obuswelakalayo akula confidence kubukhokheli obukhona ku-banking sector nazo zonke izingatsha zikahulumende ezikhona ezimbabwe i-cash shortage uhlale ukhuluma ngayo okathamisa ukuthi yi-confidence yabantu imali ikhona ezindlini amayusa agciniwe i-direct foreign investment imile ngoba abantu bengelashiwa ukuthi banga-investa imali zabo zizathathwa kungaba ne-confidence everything will fall into place izimali esilazo esizigcinileyo ezindlini sizazibhenka abakwamanye amazwe bazaletha-ke imali yabo bayi-investe lapha i-cash shortage yinto engeke nje ithathe iviki ingalunganga yi-confidence okokuqala babathambo okumele ibe khona abantu babe lethemba lohulumende babe lethemba le-system i-banking sector abantu bayithemba
babathambo kambe ikhonokho ukuthi abantu baqale bethembe ilizwe ukwenza ukuthi kulungiswe uyakhuluma lapha ukuthi kungathatha iviki kuphela ukuthi kulungiswe nxa ukhetho lungahamba kuhle kumanyana wabo
nxa esithi iviki ngani ngiyamangala okaNdlovu ukuthi bazawuqeda kanjani kodwa ngendlela engibona ngayo yeyo ngabe eqinisile ukuthi okunye indaba ye-confidence kodwa into engayiletha lapha Ndlovu ukuthi asikhangeleni ukuthi right now ilizwe elinjenge-Britain kathi selilethe $100 million izangena kwi-industry khonokho aso sign yini yokuthi kusale confidence kakhulumende yona leo ovele khona kula mabandla lawo amanye aphikisayo bona bathini ngakho njenge-MDC Alliance bakubona njani khonokho sokubuye kwenzakala
baba Ndlovu
olokusenzakala not international community ibingani kayisela themba lokuthi ke amabandla aphikisayo angayisipha izano PF kodwa ke ngokungena kukamnumzana uChamisa ukuthi akhokhele i-alliance sokule themba ke elikhulu ukuthi khona izano PF singayikhipha yikho ke siyananzelela ukuthi ilizwe le-Britain yilo kakhulu kwi-international community ke eselithembise izano PF ke izulu ke emhlabeni kodwa ke akusoze kwenzakale khona lokho ngoba i-MDC alliance izabe sithetheke umbuso njalo i-aid evela ke e-Britain ibuye le condition kasoze benelise ukuthi balethe ukhetho olukhululekileyo ngoba i-Britain ifuna ukuthela ke imali ke kumnankagwa ke hulumende nxa ebe lo khetho olukhululekileyo kodwa ke lokutshilo ke kathambo ekuqaleni ukuthi ku-media reform ke kasikayiboni thina amabandla aphikisayo kasitshengiswa kumabonakude owezimbabwe ngobana sikhithwa kuyabe kutshengiswa lapha silabantu abalutshwane khona kumbe sichothozwa ukuthi nampa besenkayisa ukuthi abantu bebalutshwane ke nampa ke uChamisa uthe lokhu lalokho nanko kancuba uHelsman uthe lokhu lalokho nangubithi uthe lokhu sisolwa kuphela sichothozwa sifuna ukuthi thina sizithengise sivunyele ukuthengisa yikho ke sithi thina sasozayenelise ke ukuthi ayenze ukhetho olukhululekileyo kamnankagwa yikho ke i-aid nale ethenjisiweyo ayisoze ke itholakale lanxa eyithenjiswa ngoba sozayenelise lokhu abakufuna
Baba Tambo uyakhuluma lapho ukuthi ye uyakubona ukuthi konke konke kwenzakala kodwa ke kungaze kwenzakala eZimbabwe kucele le ZANU-PF akula nto ezajova lapha ngoba uthi vele ukhetho kalusoze lubaluleke ngokutsho kwakhe lapho uba uNdlovu
okwamanje uthi sithi ukhetho kalusoze lubaluleke ungani kuyahlupha baba Ndlovu ngenxa yokuthi okwamanje utshobona ukuthi uhulumende lalo osukhona esingathi uhulumende omusha usebuye wathi ama-observers bazawavumela okuyinto kade umgaba kade engayivumi nale ukuthi ama-observers engasuka amanye amazwe afana labo-EU lanilani so khona ukuthi labo sibe le-confidence ukuthi bazaletha ama-observers kanjalo i-ZAC layo mbona isibuye yavuma yokuthi hayi ngabe siyaprinta ama-ballot papers lani selingaba khona amabandla aphikisayo so lina lithi right asozibe free and fair kanjani njalo i-election yakhona njengoba lo sebuye wavuma ukuthi hayi ama-observers kabuye i-ZAC layo yathi hayi njengoba belikhala ngokuthi i-printing ama-ballot i-printing sizayenza lalikhona so unye singathi singakusola outside of esengu-raisile ama-media reforms ikukho okunye elibona ngani ungaphambaniseka ukhetho lwalolo
ngena khonapho baba Ndlovu
ukhetho uzolukhululeke kuba la ma-benchmarks athile kulezinto eziningi ezikhangelwayo kukhangelwa ke into eyodwa ukuthula kunye kwezinto ezikhangelwayo ukuthi ke amabandla wonke ke ayaphatheka ke ekuprintweni ke kwama-ballot papers ngokunye okukhangelwayo ukuthi kambe ke imidiya yona ibamba kanjani ke amabandla wonke siyathola amathuba yendlovu esikhuluma ngakho kuningi okukhangelwayo okwekhethi ke asineke sithi thina ke 100% ukhetho luzakhululeka yebo kambe ukuthula kuyathembisa ukuthi kuzaba khona kodwa ke ubutsotso bamabhalothi ke izekhi sithembisile kodwa kakukwenzakali kumidiya kasikaphiwa kasiphiwa amathuba ena la ukuthi sikhankase ikanti kulawo kuleke imidiya kenjabo studio 7 lezanu sibalayo ixokozelelayo kodwa ke kuleyo beyi-public media koZBC thina kasitholakali kasiphiwa amathuba kuqakatheke kakhulu kumele sizithengise phela ebantwini bazabasazi njani ngeyinye yezinto esikhangeleleyo nxa sisithi ukhetho kumele lube free, fair and credible nxa singazange sitholeke lelo thuba ke ukhetho asoze sithi lukhululekile ukuthula kuphela asoze sithi ukhetho lukhululekile
ye siyamuzwa uNdlovu sibili uyakhuluma lapha ngama-ballot papers aphinde akhulume futhi ngezomsakazo lwamaphephandaba usekela uhulumende so ke khonapho ke okuhluphayo vele kuyini baba Thambo
njengoba layo uDlovu ezikhulumela right mina embona ngani inkinga enkulu amadoda lawo e-opposition azakuba layo kaDube yikuthi mbona ngani bazalokhu esingathi ukusplitha i-ballot okwenzakalayo ukhangele ukhetho olufana nolo ka-2013 ukhangele i-province efanayo le-Matabeleland and South lapho iZANU-PF yacinga ithola khona i-13 seats zonke into abaphambanisayo ukuthi wawule MDCT wawule MDCN uthi ungahlanganisa bona inombolo abazitholayo zazisedlula yona yeZANU-PF izimele iyodwa wacina iZANU-PF isenelisa ukuwina kono kungubona kuzaphinda kanjalo njengoba kathi sesikhuluma ukuthi sole over 100 political parties ezifuna ukuncintisa ukhetho lwalo ka-2018 odlovu bona bazakwenqabela njani khonokho ukuthi kungasplithwa ballot ngoba nxa sikhayele ka-TS right asikhayeleni ukuthi bona odlovu baza kuma bebe-PDP baza bebe-MDC alliance umakhuphela yabe mela phana elawa bakha abantu nxa sikhangele endaweni njengemathibeleleni ikakhulu imathibeleleni north mathibeleleni south leBulawayo abantu abajayele ukuvota balutshona kakhulu lokhu esingakuthi ngelilungu esilungu kuba le voter upper bona baza kwenqabela njani ukuthi ama-ballot engathi ngoba nxa omunye umuntu okubandlela eliphikisayo xa engathola i-1000 votes kuzaphambanisa automatically lo ongamela yona i-MDC alliance xa sesihlanganisa nokuthi iZanu-PF ifike yenelisa ukuthola something like 6 seats koBulawayo bazakwenqabela njani xa ukuthi bona bathi bengawina ukhetho lwalolo.
Ye, phendula-ke sivale khonapho-ke okwalamhlanje baba Ndlovu.
Ngizaphendula sikhangelele iMath South njengoba etshilo kaThambo. IMath South esikhathini esiningi nje bekuyindawo ibandla likaprofessor Wilson Ncube MDC kade inqoba khona. Yikho-ke kathesi-ke uprofessor Ncube-ke le MDCT le-PDP zizabe zihlangene zi-MDC Alliance. Laba abanye bangaba khona yebo kambe kodwa-ke asoze-ke bathole amavoti angasiphithi ivoti ukuthi i-alliance ingawini eMath South. Sibone ngani kathesi lithuba i-alliance izanqoba yebo kambe amavoti-ke ka-MDC le-MDCT ehlangene bedlula ezanu. Njengoba sebendawoni okutho ukuthi ngeizanu zanqoswa-ke nje lokho-ke yinto esegcekeni esikhangeleleyo silusizi-ke yebo kambe ukuthi omakhophe labanye azange kuhlangane sibe ndawonye kodwa-ke sibona ingani-ke amavoti abazama malutshwane kokuthi-ke asoze-ke ashintshe lutho i-alliance izanqoba loba kunjalo.
Cela ugqibe khonapho babathambo.
Hayi mina njengoba sengivele ngingatsho Dube lapha ngibona ngani the best thing abangayenza they have to avoid ukusplit i-ballot xa ukuthi bazanqoba kodwa mina ngibona ngani i-splitting of ama-ballot yinto engabaphambanisa ikakhulu emathebeleleni lokho ongathi nakusenzela ukuthi i-presidential candidate yabo ingatholi enough seats for them to be able to command a majority. So mina ngendlela engibona ngayo I foresee Zanu-PF managing to win this election angikwazi odlovu bona bathini kodwa mina ngibona ngani ngenele suthola between 53% and 55%. I-alliance mina ngayinika something like 30-35% ngendlela engibona ngayo so far ama-dynamics akhona undlovu la hayi engazithola ukuthi bona bazibona bangaphi bengaphi.
Baba Ndlovu,
mina ngibona i-alliance izawina 53%. Nxa ingehluleka ingawina 50 kodwa-ke ingatholi imajority bese kusiya ku-rerun kodwa-ke hhayi sinethemba 53% si-alliance sizayithola.